sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Mpandula 2022 ngugeno Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini yeZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazana ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela ethusa odokotela bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Lolu suku lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokuqhubeka kudingwa indlela yokuthuthukisa umsebenzi wemfundo ukuze kuthuthukiswe izizwe zonke zomhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owagcina ukukhitshwa ngabe-UNESCO uveza ukuba inani labafika phose izigidi ezingamakhulu aficaminwembili 771 million zabantu abadala emhlabeni wonke jikelele, iningi labo kungabesifazane, kabalabo ubuciko bokwanelisa ukubala loba ukubhala. Abogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary bathi benza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokho kwehluleka kwabanye, ikakhulu abesifazane, ukuthola amathuba wokuthi bayefunda ukubhala lokuloba. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Taunga Nandoro uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuphazamise inhlelo zezemfundo elizweni kwabangela ukungalingani kwamathuba wokuyithola.
On this International Literacy Day, we remember that in Zimbabwe, people's lost 8.
Siyakhumbula ukuthi abantu eZimbabwe balahlekelwa zinyanga ezingu 8 zokufunda ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, njalo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje lokho esingakavaleki isikhala sakhona kwezemfundo. Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary benza konke okusemandleni alo ukusivala leso sikhala.
Abenhlanganiso zabakumsebenzi wezemfundo ogoqela ezababalisi ezinjenge Amalgamated Rural Teachers Union RTUS bathi kuhlezi kunjalo umhlaba wonke ukuba abesifazane, abayanga, abangawatholiyo amathuba, abakhubazekileyo labaswelayo okwedlulisa amalawulo beyibo abahlezi besalela muva kokuningi okugoqela imfundo. Umkhokeli we-RTUS umnumzana Obert Masaraure uchasisa kabanzi ngalokhu.
We need to transform the learning spaces and make each government full.
Kudingeka siguqule indawo zokufundela njalo sikwenze kube yisibopho esigcweleyo sikahulumende, kube ngumlando wakhe ukuyihlawulela leyo mfundo. Inhlelo zokuthi kuthiwe abantu babophe ziqine ziyingozi ekwakheni isizwe esifundileyo. Singaphumelela kanjani kulokho uma sisenza ulwazi kube yinto engafinyeleliyo kwezinye izizalwane? Sizama ukwakha umhlaba olabantu abalolwazi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Bhekani Nkiwane uthi lanxa leZimbabwe belisazakala emhlabeni jikelele ukuthi beliphumelela ekubeni le mfundo yezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika, usesemkhulu umsebenzi.
I-literacy rate yakhona ifanele ikhanye ngoba kokunye sifanana ayitranslate on the ground la ukuthi sibone ukuthi sikhanye thina ukuthi siya i-literacy rate yethu kuleli laseZimbabwe ukuthi kuthiwa sile-literacy rate ephezulu kukhanye on the ground, kusuka kungakhanyi ngoba uthole ukuthi kuthiwa amazwe amanye kuthiwa la siphezulu kulabo nge-literacy rate. Ungani zibona ezabo izinto ziyahamba ziya phambili ezinto ungani zimile. So siyabe sifisa ngabe i-literacy rate le iya-translator ukuthi itshintshe impilo zabantu, itshintshe ukwenza kwezinto.
Umhlaka 8 Mpandula lusuku olwakhethwa ngabohlangothi olwe-UNESCO ngomnyaka ka-1966 olokunanza ukuqakatheka kokutholisa umuntu wonke ithuba lokubala lokubhala i-International Literacy Day ukukhumbuza uZulu emhlabeni jikelele ukuthi kulilungelo lakhe ukutholiswa lolo lwazi. Udaba lokufunda ukubala lokubhala luyingxenye lweziqondiso zohlelo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe-UN Sustainable Development Goals kanye lokuthi ifezeke leyo ntuthuko kusiyafika umnyaka ka-2030 phansi kwe-UN 2030 Agenda for Sustainable Development. EleZimbabwe lalisaziwa ngezinga lemfundo eliphezulu kusukela ilizwe lithola uZibuse ngenxa yenhlelo ezazilandelwa phansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe eziphathelane lemfundo eyayingabhadalelwa ngaleso sikhathi. Ingcwethi zezemfundo zithi lolu hlangothi lusuke lwaphanjaniswa ngezombusazwe, ezomnotho, inkohlakalo lokunye eminyakeni engamachumi amabili edluleyo. Lonyaka ilanga ele International Literacy Day linanzwa phansi kwendikimba ethi yona Transforming Literacy Learning Spaces. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Indlovukazi yakwelebhilithane uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela yethusa odokotela bakhe. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uQueen Elizabeth ulabo odokotela laba endlini yakhe yokuphumula eBalmoral Castle eScotland. Useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificamunwemunye, lasithupha 96. Okwamanje izihlobo zakhe eziningi sezimethekelela kuleyo ndawo. Asebefikile eBalmoral Castle indodana yakhe uPrince Charles, lomkakhe uCamilla, kanye lodadewabo uPrincess Anne. Abakhangelelwa ukuba bazafika kuleyo ndawo namhla ngabazulu bakhe uPrince William loPrince Harry, abazalwa nguPrince Charles lomuyi uPrincess Diana. Kusanda kuthakazelelwa iminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 indlovukazi yakwelebhilithane yagcotshwa. Akaziwa ukuba indlovukazi ilesifo bani. Indlovukazi ike yagula ngomkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Umkakhe uPrince Philip ubhubhe ngomnyaka owedluleyo. Ikhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba awabesilisa lawabesifazana eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe babe lezikhundla zobukhokheli. Kubika u-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7.
Abanxuse kulumhlangano wemfundiso ngabesifazane abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ZANU-PF, Citizen Coalition for Change, CCC, MTC Alliance, labazimele bodwa. Unkosikazi Gorethe Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluza.
Umnumzana Dalobuthe Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabeleni seMathebeleland. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Ngoba njengathi ukuthi omama basilela kuma-platforms awe-decision making. So thina njenge-commission, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simele siyenze indlela ezitshiyetshiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi kumbe kuzinhlelo ezitshiyetshiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Presence Nkumalo ngomunye wabaphatheke emhlanganweni wanamhlanje, yena nguye bandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu, sifunde ukuthi khona khona abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze ubaba isilakaza indingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubusa njani, sifuna ukubusa njani. So yikho esikufundileyo khona ukuthi before we are politicians singabomama sonke. So as abomama asibiselani phansi ngokuthi lwanivela kulelani bandla lwanivela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Nakhumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama-results sesizawabona sesiku-ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties atshiyeneyo okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga owezanu PF yena uthi ujabuleke kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwe bandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu ezanu PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singawusebenzi nxa ukuthi omama besingelazibindi kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini emantini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswa ngenxa yokuthi umuntu ngumuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazi nengila. Kodwa futhi okunye engunanzi lesikhona khonapha singamaphathi angu-5 course amileyo khona abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuke umkhulumisa vele angavumi okutshela ukuthi noma selikugama.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Imena 67 kobulawayo igama lango yeza Jesus Bani.
Lanxa besokuyisikhathi eside kwakhulunywa ngokwakhiwa kwedamu leGwayishangane kanye lempompi ezidonsa amanzi evela khona lesiyanathisa uBulawayo, umsebenzi lo wagcina usungulwa ngomnyaka ka-2018. Inkampani kahulumende yeZimbabwe National Water Authority, ZINWA, isebenzelana lenkampani eChina International Water and Electric yakwele China ukuqhuba lumsebenzi. Phansi kwalumsebenzi ontanga bezigabeni zakulo umango okwakhiwa khona leli damu bayaqakathekiswa ekuqatsheni ukuze bafundele imisebenzi yezandla etshiyeneyo egoqela ukutshisa insimbi, lokubaza lezompompi kanye lokwemba amatshe asetshenziswa ekwakhiweni. Lokhu sokunike abatsha bakulesi siqinti imisebenzi phose engamakhulu ayisificaminwembili 740 ukuze sizwe ngalumsebenzi ngokugcweleyo. Sixoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesigaba seMatabeleland North.
Niyabonga dadewethu. SiGwayishangane kade yakhulunywa ngo-1912 but coming in of new dispensation ngo-2017 kababa uMnangagwa wahle waplana ukuthi liqalise udamu lelani i-first brick efakwe kuleyani damu efakwe yi-second republic. And engakuthanda ukukutsho dadewethu kwale project, ngiyabonga uhulumende, ngibonga lobaba uMnangagwa. Abantwana bemabale, abantwana bewanti, abantwana bebhink yibo abasebenza abayakhalani idamu besebenza lama-China and bebafundisa imisebenzi yezandla yokutshisela izinsimbi khonaphana zokubhalansa isidamu. Kule kusekulomtshini inkalakatha sebezitshiselela kwamanye amapipe asuka khonaphana esiya koBulawayo, amapipe inkalakatha abawalungisayo khonaphana.
Likhangelele ukugqiba nini lumsebenzi wokwakha leli damu?
Lidamu as we speak umduli walo usuku-38 meters kuya ku-72 meters and in terms of percentage iku-68% completion, okuthi sikhangelele ukuthi end of this year or early next year idamu zona liyaphela selihambisa amanzi obulawayo njalo sikhangele ukuyaqeda udubo lwamanzi okuswelakala kwamanzi obulawayo idamu lingaphela and sikhangele ukukhona phana around the dam kule irrigation engange 10,000 hectares ezavula ezabenefita abantu bewange abebhinga labelubani then on the way ipipeline lana yabe isiya kobusuka egwayishangane isiya kobulawayo sabe kulama pump station angu 6 kuyafakwa khona ama irrigation schemes from 200 hectares kusiya ku 400 hectares okuyabenefita ama communities on the way ipipeline isiya kobulawayo.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo wesigaba seMathebeleland North obexoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Silokhu sisedabeni lunye lwamanzi. Abahlali bemalokitshini abalisa eminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukuselela kwamanzi kwedolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzi esisodwa kufanele sisetshenziswe imdeni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, MIHR, eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka. Umqondisi walinhlanganiso, uMnumzana Khumbulani Maphosa, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balendawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lenkonxa zamabhawuza nxa evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela, lelokitshini lemabuthweni. Esikutholi leyo njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwamathoilethi akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu-6 zishiye ithoilethi eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi kumbe ngithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishiya ithoilethi eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda. Ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwethoilethi ikakhulu ngokushota kwamanzi. Kulabanye abalobuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abaqina besebenzisa kubula amathoilethi bawangcolisa, bawachiye engahlanzekanga. Okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo, izindlu zakhona lokuloja kuchiphile, yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Buyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengehlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuxoxisaneni kwethu nezakhamizi zeminyela lemabuthweni, kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba letoilethi yayo, bathole ukuncediswa ukuze kube khona amatoilethi ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukushiya amathoilethi. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya-exemptwa ku-water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe, nangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuya hlezi nsuku ngensuku ukuze lawo bathole amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lo bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulabantu abaningi asebephandle kwesigodlo seNdlovukazi yakwaLebhilithane Kulandela imbiko ethi uQueen Elizabeth uyagula kakhulu emzini wakhe eBalmoral Palace eScotland. Abezindaba abeReuters babika ukuba indlovukazi yaseBrithani yekele ukuya emhlanganweni weprivacy council kulandela ukucetshiswa kwakhe ngodokotela. Izolo ugcobe unkosikazi Liz Truss kuba umkhokheli omutsha wakweleBrithani kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lakhe. Kule mini kakubikwa njalo ukuba umongameli Joseph Biden usebikelwe ngokugula kukaQueen Elizabeth. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Melika lithi lizanceda ele Ukraine ngokulinika izikhali ezibiza amabhiliyoni adlula amabili $2.2 billion. Lithi lizanika njalo ezinye izikhali amazwe atshiyeneyo ethuselwa ngele Russia elahlasela ele Ukraine ngoNhlolanja. Lisithi kalifuni ukuba ilizwe leli lingene umanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kusenjalo umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe ubekele Ukraine lapho athembise khona ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili linceda ele Ukraine ngezikhali. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli e-UNSCR ithi abantu abaningi kuzwekazi le-Horn of Africa le-Sahel sebesuka ngobuningi babo ngenxa yokuswelakala kwezulu okudalwa yikukhudumala komkhathi. Abezindaba abe-Reuters bafika ukuba kule ndlala emangalisayo endaweni lezi lonyaka.
Ukwethekelela kukamongameli Emmerson Mnangagwa endaweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa ngombhuqazwe kwele Rwanda sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi kumele azinuke amakhwapha ngombhuqazwe weGuguraundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamathumi amabili eMidlands laseMatabeleland. Kumbiko awulobe wawuthiya eKigali Genocide Memorial, uMnangagwa uthe uyadana kakhulu ngokubulawa kwabantu bohlobo lwesithutsi abafika phose isigidi. Uthe lokho akumelanga kuvunyelwe futhi loba sokutheni. Kodwa abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bathi uMnangagwa kumele alungisise udaba lweGuguraundi, alandele umzekeliso weRwanda eyalungisisa umbhuqazwe wayo. Lanxa yena uMnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko, umanyano weUnited Nations uthi awusuthiseki ngendlela aphatha ngayo lolu daba. uMnangagwa ngomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGuguraundi. Ukuhlaziya lolu daba sicoce lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lokhansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Kusethusile kakhulu njengabantwana beZimbabwe ukubona umongameli welizwe eseKigali evakatshele imuseum etshengisa ngodlamo olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesithutsi ngomnyaka ka-1994. Vakale sola kakhulu owenzakalayo esithi kakumelanga kwenzakale nquma njalo ugagama owenzileyo. Yebo kambe thina sithi isilungu kuthiwa challenge begins at home. Sifisa-ke aqala alungiswe eZimbabwe udaba lweGuguraundi lalo lufike emaphethelweni kwenziwe ngendlela iRwanda eyenza ngakhona. Sithemba-ke ade ukhuluma yangakhulumi nje njengoba evakatshile wafika ebekhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangele-ke ukumbona ephenduka ekhaya eZimbabwe ukuthi ingafika enze njani ngodaba lweGuguraundi. Ludaba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emaphethelweni abayenza lesi senzakalo ububi lobu lawa abantu bakheziswe endlela okumele bahleziswe ngayo, ukhonisane umlota lapho kumele kuyehlisele khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe komhlalo lapho kufike emaphethelweni.
Babuchuma, nansi indaba.
Right, ngiyabonga kakhulu. Angazi ukubana nxa umalu mami uNdlovu ethi ubangele umongameli efika ku-Memorial Site eRwanda ukuthi umangali siyabona nto kuyini nxamu besenza into elobonto yinto yokuqala leyo. Okwesibili, indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuye etafuleni bashala phansi kwalungiswa kungayinjalo phana othiwona i-side show kumbe lokana okwenzela ukuthi imbonani kumbe okwenzela ukuthi kona umuntu vele uyabezele enenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube ne-controversy ethize abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olubuhlungu olunjengolwebugrawundi olwenzekala lapha esibanjiwe sonke sizelamininje sibe zihlobo ezathabalalayo ngesikhathi sona nesiyami manje thina nga udubo lezikuthi kodwa sine-opposition engafuni ukulungiswa kodwa efuna i-grand spending ngezikhathi zonke ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zikababa omgabe nayinsor rest in peace siyakwazi ukuthi udaba lwebugrawund njalo ungakhulunywa vele lamisensansa vele ungazama ukhuma udaba lolo vele kuhlokiswe ngokuni kodwa umongameli lo okhona othina buya wathi bakithi asihlale mphansi asikuvulele into lobo sikukhulumeni kuhle sisikucubungule sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike nga ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha kobulawayo efika estate house laphana enisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo izinduna abezinkolo amanye ama-social leaders kugoqela ezini ama-opposition leaders ukuthi bakithi udaba lwebugrawundi silubambe njani siluphethe njani.
Baba Ndlovu, nxa ngimthola kuhle lapho ubaba uThuma uthi lina njenge opposition lidla ngodaba lwegugurawundi lithanda ukusola uhulumende umnankakwa lalapho kungela sidingo khona.
Umntwana owazalwa ngabo-80s usengukhulu kathesi sowakhe umuzi funa lo mntana khela waba labantwana. Abayenza imbonani ibona laba abangalungisisi udaba lwegugurawundi sekukhwana iminyaka engamathumi amane kaphela. Okokuthi ngaba ngabantu abafisa lolu daba lulungisiswe, ngakudala lwalungisiswa, ngakuphela muntu okhuluma ngalo. Okwenza sibelethe sikhuluma ngalo, abamele amalungelo kaZulu bekhuluma ngalo, abazombusazwe bekhuluma ngalo, yikuthi alukalungisiswa. Kodwa kuludaba olulokhe lumqoka, alukalungisiswa. Yikho ngalungalungisiswa ngabantu kabakhulu ukukhuluma ngalo. Kulo mhlanganiso esisebhedle likaZulu ezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba. Bahamba bafaka bakwakha ngalebhalade wabona uhulumende wezanu PF kamnankadwa nalolo khala esigali wazodiliza amaplagi lana ababewayakhile. So ole mbonani ngubani phakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayiwo ababulala abantu sekule 40 years lokho esingakulungisisa.
Baba Thuma ngamafitshane akuyiphethe
njengoba ngithile mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho sukela vele ubaba uNkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana shonke izaphu sibambana nezane Jongo akukhulunywa kuhle izinto ngoba bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke kodwa impenje ukuthi kona just because into ayizange yenze kuhle emuva akusakhe bothi nakusabela ngenze kuhle namhlanje so yikho besithi bona better late than never. Yikho engikutshoyo mina ubana uhulumende lo mutsha okhokhelwa ngubaba uMnandaba usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni.
Umnumzana Joseph Thuma lilunga lezanu PF Central Committee ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kumbiko esisanda kwamukela kuthiwa indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II usetshonile. Good Life Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singakahlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele-International Literacy Day. Ikomishini eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBhilithane uQueen Elizabeth II ekasekho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saiding sithi kasibaneni njalo ngo-half past 6 kusasekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.